Sonskathi sohlelo liphuma lendaba lithona lendaba esilethelelwa umuntu kameli inkomo wonke maviki.
Langa laphuma lendaba lashona lendaba. Langa laphuma lendaba lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namuhla sisenyamendlovu lapho okulesiga sowesifazana obotshwe setheswa icala lokubulala usana lwakhe olulomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha 18 months ngoba esithi lukhala kakhulu. Amapolisa athi umsolwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili uhlala esigabeni sezimdabule kuvillage 4. Inengi likhuza umsolwa, abanye besithi mhlawumbe umsolwa ugula ingqondo. Kuthi abanye bathi engaba ephethwe isimo esihlasela omama abasanda kubeletha esaziwa ngokuthi postnatal depression. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lodokotela obona ngokunakekelwa kwabantwana labesifazana abazithweleyo udokotela Mbongeni Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Ngiyabonga kakhulu mfowabo.
Ulubona njani lolu daba?
Kukhona ukuthi abantu besifazane bengaphepha kwesinye isikhathi ingqondo ziyadungeka zigcine ngathi ziyalahleka zingasebenzi kahle. Kuyatholakala ye and then esikhathini esiningi kuvamise ukutholakala emalangeni or ezinyangeni ezokuqala nxa ingane izelwe. And then kungayenzeka futhi ukuthi lowo muntu asazi ukuthi khona from isikhathi epepha kuze kuyefika lapho kwenzakale khona lesi siga bezikhona yini impawu ezibonisa ukuthi khona ule nkinga na. Baso kwenzakala isiga esinjalo then uzofuna ukuthi athathwe ahambe ayenziwe i-assessment. Indaba le kubonakala ukuthi khona kungabe kuphathelane nokuthi khona ubephethwe isifo lesi selokhuzeni postnatal depression or lokhuzeni. Kukhona abathi puerperal psychosis. Puerperal psychosis sikhuluma ukuthi ipuperium yistage from umuntu esanda ukuphepha kusiyabamba amaviki ayi-6.
Ungachasisa impawu ze-postnatal depression ibonakala njani?
From ukuzithwala to ukuphepha nxa umuntu esezele esephephile esethola umntwana amasonto okuqala amaviki okuqala la isithupha i-6 i-period yena leyo iba nabayibiza nge-puerperal locusen psychosis. And then i-puerperal psychosis yabe kuwukuthi umuntu ongumama ozele umntwana and then usually uphawu lwakhona sibona ukuthi uyamala umntwana lo akamfuni and then engakhona ukuthi amlokhuze amkhubaze amlimaze nayalo kumncelisa engamncelisi kanje into ezinjalo engamumisi. Yize impawu lezi zikhona and then umuntu ebesesuka futhi ebele lokubonakalisa ukuthi khona ule problem abantu abaseduze naye abaround bazobona ukuthi no i-behavior yakhe itshintshile maybe kasalali kaziphathi kahle kagezi kakaminwele kagqoki kahle into ezinjalo. Yize impawu zakhona ezinjani ezihamba phambili and le into iba nesigaba sokuthi khona kusukusela isikhathi esingaka kusiyafika isikhathi esingaka ma umuntu eqeda ukwenzani ukubhebha esibiza khona nge-puerperal locusen psychosis because le postnatal period nayo ine-period inesikhathi sayo.
Amapolisa athi njalo kulomunye ogula umkhuhlane wengqondo otshaye wabulala ingane yakhe eleminyaka emibili esigabeni sezakha. Umuntu ongaphilanga kuhle ekhanda kumele aphathiswe njani nxa ethe wathola umntwana?
Singathi okokuqala nxa kusaziwa ukuthi umuntu kaphathekanga elokhuzeni engqondweni thina ngezomnyango wokuphlokhuzeni okuphepha kufanele sibone ukuthi lo umuntu uyelatshwa and ma eselatshwa kufanele ukuthi ayelatshwe okufike kuthini amaphilisi lawa aphayo abampha wona ayamgugula ekhona ukubehava ngendlela enormal. Suke lapho futhi siphuma endabeni yokuphanana amaphilisi kukhona wokuthi khona izihlobo that eziseduze naye zime laye lowo muntu zimncedise.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Angibonge lokhu zenifokankomo.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lo dokotela Mbongeni Moyo. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamilinkomo.
lendaba ashona lendaba
awuyelele
angala phuma lendaba
awuyelele
angala phuma lendaba ashona lendaba angala phuma lendaba angala phuma lendaba ashona lendaba.